Kulesi lekana labe Zimbabwe elihlala kule Botswana eliphakathi kwalabo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Abanye abafana lomnumzana Victemba Jele ozancintisa kukhetho lokudinga umeli wephalamende enketha kobulawayo ngaphansi kwebandla le-Alliance for the People's Agenda i-APA uthi kuqakathekile ukuthi abaphandle kwelizwe babe lesabelo ekubusweni kwelizwe.
Mina ngithi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe kumele babe lokokutsho ngelizwe laseZimbabwe, ngoba abantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe mina ngibabiza ngithi ngama-economic soldiers. Okokuthi mzukwana, sikhupha umbuso weZANU-PF, yibo abazaba ngama-economic war veterans aseZimbabwe. Yikho ngithi kumele babe lokokutsho ngenxa yokuthi balokhu bengamaZimbabwe.
Ujele uthi abantu abangaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba lokuvota lokutsho okwenzakala eZimbabwe, ngoba bathumela imali eningi kakhulu ebambe umnotho welizwe.
Ungakhangela amabhoda eZimbabwe ukuthi kungena impahla ezinganani, kuhamba imali enganani ivela ebantwini abavela phandle. Uzwisa usizi nxa usizwa omunye umuntu ethi yena abalalo ilungelo lokuvota, kodwa bona belokhu bengabantu beZimbabwe. Yikho mina ngithi abantu abaphandle kwelizwe kumele baphiwe ithuba elokuvota njalo lelokutsho mayelana leZimbabwe. Layo uhulumende nalo obusayo uyakwazi khonokho. Yikho mina ngakwa umbone ibhoda lamazwe ehambe ekhuluma labantu baseZimbabwe.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court usanda kunquma ukuthi abangaphandle kwelizwe iningi elinakanelwa ukuthi ngabasekeli bamabandla aphikisayo alingeke lavota lisemazweni abahlala kiwo. Ujele uthi abantu abangaphandle balolwazi olugcweleyo ngokwenzakala ekhaya, ngoba okuningi kwenzakala phambi kwamehlo abo. Uthi ngenxa yodubo ababhekana lalo bangabantu abaqondileyo ukuthi bavotelwe bekhulule abantu ejogweni leZANU-PF. Omunye osehaburoni umnumzana Nkazimulo Dube uthi uyawusekela umbono wokuthi abangaphandle kwelizwe labo bencintise kukhetho.
Kuqakathekile ukuthi abantu noma bengaphandle kwelizwe babe ne-say in the running of the country, balethe ulwazi labo, ngoba siyazi ukuthi kube le-brain drain enzima kakhulu over the past 10 to 15 years abantu besiyakwela phandle besiyadinga umsebenzi.
Iningi elingaphandle kwelizwe likhangele okwenzakala eZimbabwe ngamehlo abomvu, lile themba lokuthi mhlawumbe kungalunga ekhaya iningi liphindele emuva ngemva kweminyaka labanjwa ngamandla ngomumo ongamanga kahle komnotho ukuthi baphume elizweni. Abanye noma nje umthethwandaba wabalisa ukuthi bavote basemazweni abahlala kiwo bathi bazachapha baye ekhaya ukuyavota mhlazi u-13 Ntulikazi 2018. Ngingumartin Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7, ngisehaburoni kwele Botswana.